Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Eli chona njani mthokazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje abantu ababuye eStandis Cape bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezano. Osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangalimbuya ngoluthi.
Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni ilanga leWorkers Day izikhala ngokuthi imisebenzi kayitholakali kanti lempilo layo iya isibanzima.
Akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini. Imithetho yakhona lokhu kupho kuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga. Kuya kuya khona khonokho ukuzithatha lezo ndaba. Ukuthatha indaba kule nto okuthiwa yi-access.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba balutshana uhulumende bezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi sebedlela evalweni njengoba zisanda inkulumo ezihlose ukuhlasela izisebenzi zakwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele ekunanzeni ilanga leWorkers Day namuhla zikhala ngokuthi imisebenzi kayikho njalo zisithi impilo iya isibanzima. Kube le mikhosi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo laseHarare. KoBulawayo khona izisebenzi zibuthane enkundleni yeStanley Square. Iningi lezisebenzi lezi bezikhala ngokoma kwempilo njalo zisithi kumele ziholiswe ngedola leMelika. Kubika intathelizindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Izisebenzi ezilihlekana namhlanje zibuthene eStanley Square koBulawayo zimanyana lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lazo ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Union behamba ngendikimba ethi "We are at the crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity." Ekhuluma kulo umbuthano umgcini sihlalwe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Thabita Khumalo uthi bamadolo nzima ngoba ibandla elibusayo lathembisa uZulu imisebenzi eyizigidi ezintathu kodwa lalamhla lokhu beyilindile. UMakhumalo uthi ngakuzwisisi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi iholo lezisebenzi kumele likhuphuke lisiyaphi.
Namhla njengelanga lezisebenzi thina njengebandla leMDC simadolo nzima ngoba ibandla lezanu lathi lingena esihlalweni lathembisa uZulu waseZimbabwe ukuthi sizathola imisebenzi eyi 3 million. Namhlanje abantu ababuye eStanley Square bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezanu. Osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangalimbuya ngoluthi.
Unkosikazi Grace Mathe omele abesifazana ku-ZCTU uthi bacela uhulumende angenele ekwelatshweni womkhuhlane wemvukuzane kungelambadalo.
Siyazi ukuthi umkhuhlane we-cancer usuvamile kobomama uyabulala, so siyabasekela sibili 100% ukuthi sihlolwe singakhiphanga lutho njalo sihole imali ezayenza ukuthi abantwana beyenelise ukuya esikolo.
Unkosikazi Debra Mukasa isakhamuzi sakobulawayo uthi njengabantu abazisebenzayo kunzima njalo abazi ukuba udaba lokuhola idola lemelika luzaphumelela na.
Hayi la ngalesisebenzi lisizwe ubuhlungu kakhulu noma silikhoma amarator ukusese lobunzima ngoba asiboni ukuthi sisebenzelane njengeinformal sector. Ziningi izinto okumele ukuthi ngaze yalungiswa yinguhulumende kodwa kalungisi lutho. Hayi holo liphansi kakhulu singazi njengoba besuggestele lolele lama-US dollar ukuthi sizaphumelela.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo we-ZCTU kobulawayo uthi bayakhala ngoba amafekithali avalile njalo umthelo wokubili ekhulwini ohlawulwa nguZulu lapho ebhadalela indleko ezichiyeneyo ngemali e-RTGS iyabasinda.
Siyathokoza kakhulu ngokuthi abantu bakubone ukuqhatha ukuthi babuye lapha. Ake kunjalo njengezisebenzi siyakhala. Sinanzela ubani lizwe lakithi leZimbabwe kuyilizwe elingathi lilizwe elingaphathi kuhle abantu kakhulu izisebenzi. Sinanzela nje kathesi siyakhala ngama price aqhansa zonke insuku. Njalo siqhubeka futhi sikhala ngohlobo esilibonayo olwendaba i 2% tax leyana eyafakwa nguhulumende ukuthi iyahlukuluza abantu. Abantu abaholi lutho imali yabo incane, injalo incane bebethatha le 2% abantu kuyababulala. Sibuye futhi sikhale kakhulu ngendaba yokuthi sesicela amaholo ethu abhekwe nge-US dollar. Ngoba sesibona ukuthi le RTGS efakweyo ayisincedisi. TNF ibhile iphangisiswe masinye umthetho ufake ukuthi kube ngumthetho ukuthi kube lokukhulumisana ukuthi lizwe liyebambile.
Isakhamuzi sakobulawayo esingene umcimbi walamuhla wokunanza ilanga lezisebenzi umnumzana Mandla Khanye uthi kuqondile ukuhola ngedola lemelika ngoba ibond aliselamandla njalo lentengo yempahla lokudla iqansa malanga onke.
Uqondile sibili ngoba ibhonda sibona ukuthi lisisa ngapi. Izinto sezikhwelile, ama basic commodities sekhwelile, isikole ziyavulwa kanje asikwazi ukuthi abazali bazathenga njani isinkwa bedengela abantwana.
Inkulumo yeZCTU yokunanza ilanga lezisebenzi ibalwe ngumsekeli kamongameli weZCTU umnumzana John Chirenda okhuthaze ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi abaqhathi kanye lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sizalethulela obekusenzakala njalo ngelanga lamhlanje ele Workers Day eHarare kusikhatshana nje esilandelayo.
Ngolwesihlanu mhlaka 3 inkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga lemiqotho ku WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuthi balutshwana abantu ezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. Bathi ohulumende kumele benqabele ukwethulwa kwemibiko elakho ukukhuthaza ubudlwangudlwangu. Lokhu kuvezwe sobala emazweni angamashumi amabili lanhlanu. Kwele Tanzania, eCape Verde, eUganda laseTunisia kulapho okulabantu abaningi abalombonolo. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi imisakazo iyo elalelwa ngabantu abanengi kulandela umabonakude. I-Afrobarometer ithi abantu abanengi abahluphekayo, abangafundanga, asebekhulile, abahlala emaphandleni, labesifazana kabenelisi ukusebenzisa konke lokhu okugoqela njalo ubulembu be-internet. Uphenyololo lwethu lwengesikhathi kulungiselelwa ukunanza usuku lweWorld Press Freedom Day ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume umnumzana Rafael Khumalo owayengumqondisi wenhlanganiso yezindaba eAlpha Media Holdings.
Usupho esilalo vula khathesu zakuthi hayi ngibe ngidlalele lokho kwi-radio station beneloku kodwa konke kungama-radio station lokho kukulalele kuvele kusuke endaweni mbizanye konke. So ufuna ukuthi kube lengathi eziningi njengobana kulamaphepha ama-independent nalabo Newsday nalabo Daily News ngabe lezi ndabeni kukhona into efanayo. Ngabe ukhona efana lowo ufuna ukukhuluma amanga etshela abantu into eyize leze. Leze ezinye imisakazo engitsho yabe indani izimele yodwa. Izaba lakho ukuthi itsho ukuthi hhayi lokho elikutsho kungamanga akuzange kwenzakala. Amazwe amaningi kulama-radio station amaningi kakhulu. Kulokuyilizwe okuncane engake ngahlala kikho kuthiwa yiLesotho kulama-radio station angikwazi kumba ngimafika kube-60 kumbe kungaki khona kodwa i-population is 2 million thina sile 14 million. Kulama-television station athiyene abantu abali akulampi abantu abavusile ukuthi bafuna uthatha umbuso konke khonokhu kwenza abantu babe phambili nasalele ngemuva. So i-fake news endaweni ezinjalo kayisebenzi ngoba omunye uhlathi uthe wena athi omunye athi nansi evidence lapho ezimbabwe kukhuluma nge-V11 ahlathi nansi V11.
Pho-ke nxa sesikhangele udaba lwemithetho baba Khumalo kambe imithetho lawo iyayenza yini ukuthi intatha zezindaba zingethuli kahle imbiko?
Uyazi ukuthi ezimbabwe uzephose ukukhala inyembezi ungabona umuntu esephula umthetho awukhethelekile uba lipholisa elephula umthetho elithaya umuntu egcekeni kungamelanga ukuthi limtshaye kumbe ngumuntu owonayo ukuthi umthathe umpikitsha khona phana uyazibuza ukuthi mhlawumbe xa ngithathe umpikitsha omunye uza kuthi lambu abethi awulalungele ukuthatha umpikitsha loya. Nxa ngitshela ngithi umpikitsha utshengisa indaba eningi kakhulu. Nxa ngingasanelanga ukuwuthatha leyo mpikitsha kutho ukuthi khona phana sengivele nganqabela uZulu ukuthi abone obububi okwenzakalayo. Kanti ngikhulume ngempikitsha kumbe umpikitsha womuntu odobha umumbi emgwaqweni eTaren kumbe ngumuntu wompikitsha engithe mina ngotshaywayo kumbe ngodutshulwayo kumbe ngulo ogijima ngesikubu obhadala ipholisa. Konke khonokhu kuwuthatha leyo mpikitsha akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini. Imithetho yakhona ilokhu kuphoka ukuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga. Angithi ngikhulume ngalokhu kuye kuyakhona khonokhu kuzithatha lezo ndaba. Ukuthatha indaba kule nto okuthiwa yi-access uyenelisa yini ukungena ebhodweni. Sithi thina uze kuthiwa hhayi kule nto engahambi kuhle ezinara bangaki abenelisa ukufika khonapho mbe kuzinara mbe ku-Ministry of Information ku-Ministry of Transport wenelise ukuwathola lawo maphepho yakuwathola kule i-IPA lokhu ikhona. Ngithi ithi yona yina ukumele ekunika ukuthi nxa ufuna ukuwabona lawo maphepho kumele ubhale incwadi kumele uthini ucele ukubona lalayo magcina aphendule lati kube yinkalakatha yendaba ungakaliboni lelo phela. So khonokho kwenza ukuthi ukucubungula izindaba kungabilula ukuthi uZulu azokwenzakalayo kungabilula. Yikho laphana engikhulume ngomehluko phakathi kokubala iphephandaba le-South Africa kumbe le-UK lokubala iphephandaba lala elangale-South Africa liyabe lijikile litshengisa ukuthi umuntu becubungule elalapha liphonga ukuphalaza nje phezulu izinto eziningi aziphumi.
Umnumzana Rafael Khumalo wayengumqondisi wenkampani yamaphephandaba e-Alpha Media Holdings obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulefto kulamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lezisebenzi eleWorkers Day lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Amabandla ezombusazwe awamazwe ezwekazi le-Afrika awezwekazi le-Europe aphakathi kokukhankasela usekelo ukuze amalunga awo akhethwe ukungena kudale lephalamende ele-EU Parliament. Lolu khetho lukhangelelwe ukwenziwa mhlaka 23 lo mhlaka 26 kuyona le inyanga. Incwadi yezicubungula izombusazwe zithi usekelo lwebandla elibusayo kwele South Africa LANC lulakho ukwehla okwamagama kukhetho lwalonyaka olwenziwa mhlaka 8 kuyona le inyanga. Ngemva kokunqotshwa kukhetho lwabo manispala emadolobheni amaningi elizwe ngomnyaka ka-2016. Inkokheli ye-ANC eningi ibhekane lamacala enkohlakalo njalo uzulu walelo lizwe. Ukhala ngokuthi lokhe kulobandlululo olwatshiywa ngumbuso wamabhunu. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu weZimbabwe lokwephula amalungelo akhe. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies khonapha eWashington DC namuhla ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bukahulumende weMelika lamazwe aseAfrika uAmbassador Matthew Harrington uthe uhulumende weZANU-PF uloke esehluleka ukuhlonipha amalungelo kaZulu njalo ehlukuluza abaphikisana laye.
The use of state sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members, and union leaders will be familiar to longtime Zimbabwe watchers, and it has undercut claims that the country is on a new path.
Ukuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo, intathele zindaba, abenhlanganiso zezisebenzi, kanye lamamabandla aphikisayo, kuveza ukuthi uhulumende weZimbabwe usahamba ngonyawo lwakudala. Kodwa siyavuma ukuthi akhona amanyathelo abukekayo asewathethe uhulumende wezenotho. Kumele ngikutsho ukuthi ukuphumelela kweZimbabwe kuzakwenzakala kuphela nxa kungaba nenguquko kwezombusazwe. Okudanisayo yokuthi asiyiboni linguquko.
The government is saying some of the right things, but it is falling short when it comes to concrete actions.
U-Ambassador Harrington wengeze wathi nxa uhulumende weZimbabwe efuna ukuletha inguquko eqotho njalo efuna ukwamukelwa izizwe zomhlaba ngezandla zombili, kumele esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-AIPA. Uhulumende uthi seqalisile ukuguqula umthetho wephosa kodwa abebandla le-MDC bathi inguquko le kayitsho lutho ngoba umthetho omutsha obunjwayo uzifananela lowakudala. Omunye obesemhlanganweni lo ngumcebisi kahulumende weZimbabwe njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Ashok Chakravachi, yena okhale ngomthetho owethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera esithi uphazamisa uZulu njalo uvimba intuthuko. Uthe umthetho lo wenqabela abatshali bezimali ukuzevula amabhizimusi eZimbabwe.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for
umthetho weZidera uvimba eZimbabwe ukuthola usizo kunhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali. Nxa ucabanga ukuthi umthetho lo gawula umthelela omubi kuZulu weZimbabwe, kahle ngikutshele ngokwangehlelayo mina. Ngilo mntwana ofunda khona eMelika ngike ngazama ukumthumela imali yeschool fees ezinkulungwane ezine zamadola nyakenye kodwa ngehluleka ngenxa yezijeziso.
Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-US Agency for International Development i-USAID eZimbabwe, umnumzana Jason Taylor ukulandule lokhu esithi okwenqabela inqubela phambili eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa ukuguqula izenzo zakhe.
I would argue what prohibits investment in Zimbabwe is a lack of economic reform.
Okwenqabela abatshali bezimali eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende ukwethula inguquko ezwayo kwezenotho kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu.
I think to point to sanctions is to create a straw man.
Uhulumende weMelika uthi lanxa engavumelani lohulumende weZimbabwe kundlela amele ayilandele ukuze ilizwe libuyele esimeni esihle lomnotho walo uthuthuke, uzaqhubeka ephathisa uZulu ngenhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ezigoqela ukuncedisa abalambayo ngokudla. Njengokuthembisa kwami asiyeni eHarare sizwe ukuba na izisebenzi iza kulelo dolobho zilinanze njani ilanga lamhlanje eleWorkers Day. UMavis Kama uyalandisa.
UZulu weHarare obuthane enkundleni yedzibara Sekwa Stadium wamukele ngenjabulo enkulu ukungena enkundleni komkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Jamisa okunguye kuphela oze kulo mkhosi phakathi kwenkokheli yamabandla abengxonsiwe ogoqela iZANU PF. Oze emele umphathintambo wezisebenzi umqondisi kulolu gatsha uMnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende uzimisele ukubona ukuba izisebenzi ziphathwa kuhle ngomqhatshi. Ngaphambilini umphathintambo wezisebenzi uDr. Sekai Nzenza ube lomhlangano lentatheli zindaba emahofisini awenasa lapho aphinde amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi yena lenye inkokheli kahulumende bakhathazekile ngesimo esiselizweni sokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla mahlayana.
But as you can understand, business often does what it likes and it's very difficult to control. But as the minister, I do acknowledge that the price hikes are hitting.
Kodwa unobhala jikelele enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uMnumzana Jafet Moyo yena obegqoke impahla efana legqokwa izibotshwa njengesibonelo sokuba usentolongweni lanxa engelalo icala alidalileyo uthi kuyajabulisa ukuba uhulumende laye esekubona abakade bekukhuluma sonke lesisikhathi ukubana into zingamanga kuhle elizweni kwezomnotho.
Kuyajabulisa ukuzwa ukuthi uhulumende uyavumelana lathi ukuthi izisebenzi okwamanje ziphakathi kwenkinga, indaba yomthelo, indaba yemali, indaba yemsebenzi. Nxa uhulumende ubona esesikumelele ukuthi sikuzwe bekukhuluma ukuthi baza kwenzani ukuze beqede lokho.
Umoya uthi kungalesi sizathu-ke sithi kakudingeki ukuba iziphathamandla zikahulumende zibahlukumeze lapho bethe bayibonisa ukuba kukhona osekonakele.
Njalo sesikukhangele ukuthi nxa thina sibancedisa ngokuthi pinpoint ama-issues siflega out ukuthi izisebenzi zilodubo olunje sikhangelele ukuthi kona bengasikhathazi bengasibophi nxa sikhuluma labaqhashi ukuthi intengo kayehliswe iholo kuliphezu sikhangelele ukuthi uhulumende engaze wabuya ke abuye phezu kwethu.
Utshengise ukulijabulela inyathelo eselithathwa nguhulumende ukuchuchisa ukwenziwa libe ngumthetho ibhili elizokhuluma phezu kwezokuxoxisana phakathi kwezisebenzi abaqhatshi lohulumende ele-Tripartite Negotiating Forum, TNF.
Yes, the TNF bill is a partisa. Ebuli baleni kwalo sa kumelana sonke kubengani siyakhonona nje ukuthi kuthatha isibanga eside ukuthi libe ngumthetho ngokuthi sibone ukuthi kathesa abula ma meetings e-TNF ayenzakalayo ngokuthi akula mthetho oyiwo oregulata ukuthi siyabe sihlangana njani sikhulumisana ngayiphi indlela.
Zize ngobuningi bazo yisebenzi lanxa inani lazo lonyaka belehle kancinyane kule lanyakenye. Umoyo athi kubangelwa yikuthi ziqhubeka ziqunyelwa imisebenzi amankampani evala kokuphela, iningi sekungabaphila ngokuthengisa bese saba ukuchiya imikambo yabo ukuyaphatheka kulo mkhosi. Umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane asesebatsha ehlanganisweni eye-Commercial Workers Union of Zimbabwe esigabeni sangempumalanga yeHarare region egoqela iHarare, Bindura leChitungwiza, uNkosazana Anita Zimbako uthi usuku lwalamhla luqakathekile kakhulu kuye lezinye izisebenzi.
Lekho liqiniso kumele ama-rights ethu singomama ahlonishwe ngoba thina singabafazi sihlangana lento eziningi ezijineyo lwezamadoda. I feel ukuthi abomama they should be more waqhakathekise more than amadoda ngoba thina sihlangana into eziningi ezijineyo.
Umkhosi walamhla ungenwe yisebenzi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezehlukeneyo, abenhlanganiso yabaqhatshi eye-Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, ummeli wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization, ILO, eZimbabwe, uNkosazana Hupuleng Bororo, iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezisebenzi, ingcwethi kwezomnotho, umkhokheli webandla le-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, kanye labekade belibasuzulu ngendlela ye-
Siyabonga Gama. AbeZimbabwe bona basebenza kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba besesaba ukuhlaselwa izizalwaneza kulelo lizwe.
Izisebenzi kwele South Africa bezithe kwahaqa elizweni jikelele embuthanweni yokukhuluma ngokuhle lokubi emsebenzini yazo. Kodwa-ke njengeningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa, uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi leli langa libakhumbuza nje ukuthi bangumabona bulawe.
Ikakhulu thina izizalwane zeZimbabwe kunzima kusinda kusehlela. Noma ungalimala noma uya kupension uzohamba unjalo, ngeke uthole lutho. Ubuhle esibenza ubonakala. Kuyikho sihlaselwa sibulawa sibotshwa sithathelwa esilako kusakwamalanga. Ngitsho nala esirenta khona endlini zama-South Africa asiphathwa kahle, kodwa irent esikhokha yiyo efundisa ingane zabo ema-university.
Abachayeli bamarola beZimbabwe laba kwamanye amazwe baqhubekela phambili behlukunyezwa yilabo abathi babathathela imisebenzi. Kuzehlakalo zokutshengisela kwezakhamizi okumemetheka endaweni eziningi zelizwe emavikini adluleyo, esinye sezikhalo zabe betshengisela laba yikuthathelwa imisebenzi ngapha kwamanye amazwe. Abakwamanye amazwe abenza imisebenzi etshiyeneyo efana lokuvula izitodlwana emalokishini, labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kuthiwa lawo mabhizimusi kufuze abe ngawesizalwane zakwele South Africa. UNkosikazi Mercy Mbundla uthi basebunzimene okokuthi kufuze loba uhamba uzifihle kungaziwa ukuthi ubuyaphi.
Ayikho into emqoka esingathi siyayithakazelela ngoba sisebenza sisevalweni. Uzuthi lanxa uhamba endleleni labantu ohamba labo kumele uhlale uqaphela njalo ukuthi uhamba nje uyazi veza yini ukuthi ubuya kuphi nelizwe.
Ngenyanga ephelileyo kuqhamuke ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe besetheswa umlando okubangela konke okuhlupha izalwane zakuleli. Kodwa kunobhala jikelele lwebandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngabutho Mabhena uthi asikho isizathu sokuhlasela abakwamanye amazwe.
Siyabonga tshale zansi kwanelo kwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.